kulandela ngalolu hlangano sivumelana ukuthi le incwadi ingabuya sesikhulumisana labo. Esekuvumelanayo ikona ukuthi izinto kazenze kuhle, imonopoli kayifunakali, i-competition kayivunyelwe, i-competition ukwenzela ukuthi ezinye izimoto yazizi yamazukho malutshwane and yona izukho kukona akula original zukho ngama-private buses abantu. Yikho khona okwesithi ziyanetizikan most of them anetizin suitable zafithe ukuthi zisemgwaqweni ama-awudona lawa. Amanye ihluleka loku kukhona uzathola ukuthi amabhasi lawana ayagcwalisa abantu. I-COVID yona le protokoli ekhona labayinganzeleli kabalandaba babo.
Sikhuluma nje uhlupho lolu solunjani kathesi?
Uhlupho akuntintanga lutho. Uhlupho lokho elunjalo lokho elumemetheka lunjalo. Akulanto esingathi thina kungono. What was really common is what happened to the money zingavele zibotshwe ngoba khanye ngani kube kuyi-operation ukuthi ziyadidiniswa. Then abantu beyisafa. Yethi nxa izimoto ezincane zingavunyelwa zibe khona, ole mali yakhe uyazingenela lapho athanda khona. Manje kukhona okwakathesi ukuthi akumelanga ube li-choice sokumele ukuthi ungene kwizukho kwenza uyathanda kumbe kawuthandi. Nenye into abakhala ngayo futhi abadala bathi bona nxa uthwele ishaka lempuphu ungena kwizukho bathi dadala. Sokuyi-extra mani kanti ungazingenela emotweni encane, imoto ezincane zazingabhadali. Kathesi sokubhadalisana ikho kunye njalo futhi zi-adulting abakhala ngayo kazifike endaweni ezinye yaphelela endleleni ibhasi lethu. Lalapho kwakumele okwakusima khona amakhombi afinyeleli khona. Umtyalo bemthwalo yakhe sebhadala imali yakhe yaphinda kuthiwa futhi emangweni engafiki laphaya khona.
Litho ngani ukuthi ukuphithizela lokho kusemabhasini abantu beswela imota zokuhambisa kungaba lomthelela ku-COVID-19?
Yes, into e-COVID-19 le iyasifaka kayisikhathi kuhle ngoba abantu nxa sebethe baminyana kunjana uzathola ukuthi la ma-mask akhona lawo kasagqokwa kuhle ngendlela lapho kumele khona kugqokwe ngoba wonke umuntu uyabe esejahile. Njalo futhi enye into abakhala ngayo abadala akula timetable, ayikho i-timetable ukuthi ibhasi enje iyasuka sikhathi bani ifike sikhathi bani. Njalo mntwana kungela diesel akula notification ezela kuzopo ethi namhlanje bani singangena ethawun asilanga i-transport bazathala abantu besuka labo ezindlini babangenise lapho edolobheni ukuthi babafinyelele babuyele ezindlini sokusuka yinkinga. Njalo le ndaba liyanaya ivele ikhomi yabantwana besikolo okungama labo babafundisa abantu babo ezikolweni lapho ababona kungani yikho kubajabulisa khona. Njalo abanye emalokishini lapho abahlala khona uzathola ukuthatshana final school ikhatshana bebe sebesuke kungcono sibahambise-ke lapho esifinyelela khona esibona kungani kulula ukuthi abantwana bahanjiswe izimoto zomisana babezi-organiza njengabazali njengezakhamizi bathwalela abantwana babuhlele njalo emakhaya.